Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 1 kuZibandlela 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inkampani yezesa isikhuphule imbadalo yegetsi ngesilinganiso esedlula ichumi lambili ekhulwini, 12.3%, kusukela namuhla. Iningi lithi belithwele amagabha avuzayo. Ngomnyaka ka-2021, ngenxa yokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19, kanye lokuwa komnotho welizwe.
Bekungasebenzeki, kungadingeki imali ngoba isikhathi esiningi bekungabo lockdown, singakwanisi ukuthi sisebenzele imuli. Le mali iwa nsuku zonke kulabo abasebenzayo.
Ingcwethi ezicubungulayo zomnotho zithi akunabubelo ngawonalo umnyaka.
Umnotho welizwe uzayo lokhu ntengantenga unje, kuzaya kulokhe kuphela imisebenzi, abantu behola imali encane engathengi lutho, kuzabe kulokhe kushoda izimali emabhenki, amalayini abe lokhu eyisidudla emade cha khona le, abantwana besikolo bazabe behluleka ukuthi babhadale i-school fees.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwonalo umsakazo. Inkampani yezesa isikhuphule imbadalo yegetsi ngesilinganiso esedlula ichumi lambili ekhulwini, 12.3%, kusukela namuhla. Lokhu kutsho ukuthi ababhadala ngama-prepaid meters bethenga ama-units angamakhulu amabili i-200 ngenyanga, ababebhadala i-$1,127 sebezabhadala i-$1,265.11. Umkhokheli webandlale MDCT, umnumzana Douglas Monzora, wethule umbiko omnyaka omutsha namhla lapho athe ibandla lakhe lizaqinisa uhlelo lwalo lokuthi kukhulunyiswane ukwenzela ukuqeda okuhluphayo elizweni olwe-reform agenda kuwonalo umnyaka esiwusungula namuhla. Ngakwelinye icele, umkhokheli we-MDC Alliance, umnumzana Nelson Chamisa, uthe kukhulu okuzayo ngalo umnyaka, njalo ukhuthaze abantu ukuthi bebhalisele ukuvota. Wonke amabandla okugoqela lele ZANU-PF ayavumelana ukuthi umnyaka ka-2021 ubulukhuni ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Kusenjalo, abesifazana eMathebeleland South bathi bebethwele amagabha avuzayo ngomnyaka ka-2021 ngohlupho olufanayo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Omama esixoxe labo bathi ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 kanye lokubhidlika komnotho kuleli udale ukuthi baphile kanzima. Nangu unkosikazi siphathiswe enkalo esilikwe eGwanda North.
Nyaka 2021 awuzange wasiphatha kuhle, shukuwa awuzange siphatheke kuhle ngenxa ye-COVID-19 le ebikhona. Bekungasebenzeki, kungadingeki imali ngoba isikhathi esiningi bekungabo lockdown. Singakwanisi ukuthi sisebenzele imuli. Le mali iwa nsuku zonke kulabo abasebenzayo, bebengenelisa ukuthi imali liyana ikwanisa ukuthi isustain imuli zabo.
Okugcizelelwe unkosikazi Saziso Khumalo evokola e-Insiza.
Umnyaka ka-2021 ube ngumnyaka onzima futhi obuhlungu kithi. Kuningi okusilahlekeleyo. Besila ma-projects yethu ebesiwenza sagcina singasawenzi. Sila ma-clubs yethu ebesiwenza sagcina singasawenzi. Bekusithi ekupheleni komnyaka sihlangane njengabomama sibe lezimali sishiye izimali zethu. Konke lokhu sigcine singasakwenzi. Ngumnyaka obebuhlungu.
Unkosikazi Janet Nkala wematshetsheni eGwanda North laye ukhala ezimathonsi ngemali yakuleli athi ayithengi lutho.
Imali yasihlupha kakhulu. Thina singamampentsheniya aholi NASA. INASA imali engathengi lutho ngitsho, engagwani lutho. Kunjalo nje singogogo abagcina abazukulu. Cela uhulumende kakasithangelele kakhulu kakhulu kakhulu. Siyahlupheka thina ogogo labokhulu abaholi NASA.
Unkosikazi Matilda Dube ufisa izulu liqhubeke lisina ukuze babe lesivuno esithe xaxa beziphilise labantu babo.
U-2022 izulu kumbe lizakuna liphuzile ukuna, nxa lingana abantu bangavuna okuqondileyo, kodwa amadama akagcwala amaningi. So sikhangelele ukuthi engenye inkosi ingasisiza siyethola ukudla okuka-2022-2021 kwaba labanye labanye ngoba amabele adoda, abanye bengela zinto zokulima betshaya ngezandla phansi. Sesicabangela ukuthi engxa umlimi angasitholisa lo nyaka sithole.
Umqondisi wenhlanganiso emele amalungelo abesifazana lamantombazana e-Human Development Association of Zimbabwe, i-WDAZ, unkosikazi Sethekeli Chabangu, uthi iningi labomama emaphandleni liphazamisekile kakhulu enhlelweni zokuziphilisa.
Thina njenge-WDAZ ubunzima esihlangane labo ngobobhubhane lwe-coronavirus yilo olu-affekthe izinto eziningi esizenzayo njengabomama, kodwa asihlalanga phansi-ke kanjalo. Besiqhubeka silamanye ama-projekthi ade siwenza, anjengama-projekthi okufuywa kwenkukhu zemakhaya ekade siwanikeza omama kungamaloni.
Ubhubhane lwe-COVID-19 lusaqhubeka elizweni okungadala ukuphazamiseka kwenhlelo eziningi lonyaka. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Kamufi umnumzana Ndumiso Gumede ubikwa usithi ukhangelelwe ukubekwa ekhaya lakhe eNyathi ngolwesibili eduzane labazali bakhe. Kukhangelelwe ukuthi kube lenkonzo yokumvalelisa ngomvulo andubana umzimba wakhe usiwe eNyathi. Umnumzana Gumede ubhubhe ngolwesithathu esibhedlela sempilo eseleminyaka engamachumi ayisikhombisa lasithupha i-76. I-Studio 7 yayixoxa lo mufi eminyakeni edluleyo kunhlelo ezehlukeneyo. Asizweni ekhuluma ngodaba lwebhasi ye-Highlanders eyayisuka e-South Africa isiza eZimbabwe ngemva kokukhonona kwabanye ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wayephathisile ukuthi yedluliswe emngceleni we-Beit Bridge.
Awu, isendleleni. Okokuqala ukuthi ngitsho kubalandeli bebhosi ukuthi bakithi ibhasi le ingenxa yemali lina elayiwinayo ngembada layifaka eceleni lathi hayi athengeni okubonakalayo ngale mali. Kwengezelela ubaba uthinga Dube, uDubo nje ukuthi isibuya ngesikhathi sokunezomba ngazwe sokuthiba labantu asebekhulumela eceleni ukuthi kathi izikondane lalesi sikhathi yindawo. Hawu bakantwakazi, athi thatheni ibhasi thina sizithulele, ibhasi izokwenza ukuthi abafana bethu bahambe kuhle bebodwa ngebhasi yabo inhloko yokumanzayo ilo mqando phakathi le-TV phakathi uyabusafuna nokuyi bahambe bayedlala bangafiki bedini wamadolo egobile. Sesizuza omunye layo osebenzisa amandla akhe ayingeniseleyo bhasi, abantu sebeqalisa ukubuza ingene njani ingenise umbani. Hawu bantu, inkomo yakho ingayamisa emahlangeni uyabuza ukuthi inkunzi yakho bani, andiyomukela kuphela wena idoni. Asemukeleni ibhasi bakamntwakazi sithule zwi sto kuthiwa yi-coincidence ukuphonge kwaqondana abafana bathabile. Thina ibhasi sizoyiveza e-Barberville, abantu bayazibuyela nje sitshole sithaya ingoma zehayelela kumbana wayekhona mzana kudlala ibhusu yize ziyabe zikhala. Ibhasi zifike ikunywe i-ribbon isuke lapho sebehamba abantu.
Lawo ngamazwi kamufi umnumzana Ndumiso Gumede esasixoxa laye khonapha emsakazweni we-Studio 7 eminyakeni edluleyo. Lisizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele South Africa namhla liqhube inkonzo e-Anglican Cathedral e-Cape Town eyokuvalelisa umufi u-Archbishop Desmond Tutu ohlonitshwa ngabaningi ngokulwela ukuqeda ubandlululo olwaluse-South Africa lwe-apartheid. Kukhangelelwe ukuthi umzimba wakhe utshiswe i-cremation njalo umlotha ugcinwe enkonzweni ye-cathedral. Umzimba wakhe ubusebhokisini elingabizi imali eningi njengalokho abikwa wakukhalaza. Umongameli Cyril Ramaphosa labanye abakhulume kulumbuthano bancome umufi ngakufezayo esaphila. Luyalandela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Siyadibana njalo zulukandaba kuhlelo lwethu liphuma le ndaba litshone le ndaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kulilanga le New Year sixoxa lomnumzana efihlela Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Sihlaziya umnyaka osanda phela lolandelayo wonalo esiwusungule lamhlanje. Okwakuqala, ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga ukwamukelwa msakazi. Ngiyabonga kakhulu.
Ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho ungathi umnyaka wona lo esiwugqibayo ubunjani?
Umnyaka ubumubi kakhulu. Nxa ubona iZANU PF sembusweni kusho khona ukuthi kuzaba nzima empilweni zabantu kusiya phambili. Kanti ke futhi okwenze kwaba nzima iCOVID-19 ikhona idilizile imisebenzi, idilizile ezamabhizinisi. Kwaba buhlungu kakhulu abantu belahlekelwa imisebenzi, bengasela kudla besezindlini. Namhlanje kusaqhubeka ubunzima bona lobo. Kodwa ikakhulu njengoba uleZANU esihlalweni kusho khona ukuthi kuzaba losizi kuze kube phakathi izizwe iphumizana.
Una ozayo umnyaka ubona njani?
Akusoze kube lenguquko vele ekuphileni kwezepolitiki. Ngokuba ungabuyela emuva ukhangele iZANU ukuthi ingene njani esihlalweni ngo-1980, yangena ingalandeli imithetho eyayikhona even esizifaya yona leyo ngaleso sikhathi. Ayizange vele yahambisana lokhetho olukhululekileyo, ngokuba yona iyakwazi ukuthi nxa kulokhetho olukhululekileyo iyaphuma esihlalweni. Kuzatshawa abantu, kuzakwethuselwa abantu abangahambisani leZANU PF, azancitsha ukudla, bazancitsha i-fertilizer, bazancitsha agriculture and imports. Izabe isebenzisa izimota zikahulumende ozukho lani ukukhankasela ukhetho, ukwethusela lo dlame kuzabe kuqhubeka lo chuku lonke ongahlangana lo labe lokhe lukhona. Lokho kuzakwenzeka iZANU nxa isesehlalweni ize iphume esihlalweni. Nxa isesekhona konke lokho kuzaqhubeka, indlala izaqhubeka, ukuswela komsebenzi kuzaqhubeka, ukhetho alusoze lube ngolukhululekile, amalungelo abantu le-constitution lomthetho alusoze kuhlonitshwe. Yiso isimo seZANU, yibo ubuZANU ubona labo, yibo buyibo bayo ukuba njalo.
Ubona ungani sizabona na ucuku lodlame luqhamuka ngesibanga esingakaze sesibone na?
Akusoze kube lenguquko engaba khona. Njengoba sengike ngathinta ukuthi inguquko leZANU PF kuhambisana. Umnotho welizwe uzayo lokhu ntengantenga unje. Kuzaya kulokhe kuphela imisebenzi, abantu behola imali encane engathengi lutho. Kuzabe kulokhe kushoda izimali emabhenki, amalayini abe lokhe isidudla emade cha khona le. Kungazuzakala imali, kungazitholakala imisebenzi, abaningi bazavelala bengadlanga, batshone bengadlanga, bavuke bengadlanga, abantwana besikolo bazabe behlule ukuthi babhadale izikhulu fisi, abaningi bazabe lokho besehlile ukubhadala ezibhedlela lendaweni zonke ezihlukahlukeneyo. Ngakho ke okunye okukhulu ukuthi i-violence udlame luzaqhubeka lukhona. Ukhetho lulandelayo luka-20 ama-by-elections azobe lodlame, azabe iZANU njengoba vele iZANU iphila ngodlame. Akula nguquko ezaba khona ngo-2022.
Ngokubona kwakho amabandla agxile esigabeni seMandebeleni abalisa ele Zapho lelemthwakazi, ubona ngani kukhona na aza kudobha kukhetho lomnyaka ka-2023?
Wonke amacembu alethuba lokuthi angathola usekelo ebantwini uma bengasukuma baqoqode iminyango, bangene ebantwini belombiko owamukelekileyo ebantwini. Akula muntu ongangazuzi lutho. Izapho ingazuza njengoba uyibeke, i-MRP ingazuza noma ngubani, njalo angazuza kusiya ngokuthi umbiko wabo uthini ebantwini bawufikisa njani njalo ebantwini kanti ke futhi okunye okuqakathekileyo ukuthi kumele kube le free and fair election ukhetho olukhululekileyo kumele ke bangalweli abavoti kuphela kodwa balwele futhi le free and fair election
okokugcina ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga bakwethu elibe lo mnyaka omusha liziphathe ngendlela efaneleyo singakhohle ukuthi kule COVID-19 asiziphathene ngendlela efaneleyo umnyaka olandelayo imali yabo idingeka asingayiqedeli ku-New Year kodwa sikhumbule i-school fees sikhumbule rent sikhumbule lakho konke kanti ke singakhohle ukulwela amalungelo ethu njenge-donation alwelwa ayaginqelwa amalungelo lelizwe elikhululekileyo
loge bekungumnumzana efi dlela ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba olifisela umnyaka omutsha ozalilethela izifiso zenu ngoChris Gande isithi asibane njalo ngevikezayo lilaye
siyabonga Chris Lamhlanje kweziphathelane labesifazana silethelela izixa zengxoxo esasiqhoba labesifazana kumnyaka wedluleyo esiwugqibe izolo. Ngesikhathi iningi labo lisithi likhangelele ukuthi umnyaka esiwusungula namuhla ube ngcono. Saxoxa lonkosazana Primrose Java olombala omhlophe owe-albinism njalo olondoloza intandane eziyisithupha enye yazo iphila lesimo esifana lesakhe.
Abanye bahlangana nabo ukubhasentapa ngabona ikinga ayisise esikolo solo wayekule ngani yakhathekanga ayinabingasafuna uhambe esikolo abantu bona bahlala beyihlokoza abanye bengida okulo munye naye one-5 years asibasemta ukeyo esithipha Afrika lesikolo abantwana bemutha nile ngase ngifina sengihamba kumiswa khona ngasiyazi angani
Saphinda saxoxa lonkosazana Sibongile Banda umabhalane ogatshalwa besifazana kubandla lemthwakazi Republic Party owathi abesifazana abemathebeleland the Midlands basalele emuva kwentuthuko nxa beqathaniswa labakwezinye izigaba zelizwe
Omama belokhu belakho ukuhlukuluzeka ngesikhathi seguguraundi. Siyabhoda mpamba ezigabeni. Ukubona umama ekhuluma aze ehlise inyembezi ngobuhlungu abuzwayo ngalesi sikhathi 41 years after independence. Kuzisa ubuhlungu kudonisela ukuthi ngaphakathi ifunda asikaholi. Sisizwe samthwakazi esigcina amasiko. Kungumhlola oyesabekayo. Xa ubona umntanakho ubabakazi. Isihlobo sakho sidlwangula emehlweni akho, sebulawa emehlweni akho. Akala angamkhalela, akala amkhalelayo. Akula ncazelo. Ngeza ke ngithi kuyafanana lokukamama wonke elizwe.
Umphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazana, unkosikazi Sithembiso Nyoni, omela iNkayi North edalela ePhalamende, ongowebandla leZANU-PF, wasola isehlakalo lapho untombazana oleminyaka elitshumi lanhlanu abhubha ebeletha emarange
sizwela nemashonaland central embire sababiza ngoba lapho kwakule over 4,000 abantwana khona ababemithisiwe within a short time sabuye sahlala phansi lezinduna labosobhuku labalisa lenkokheli zonke ezikhona labantwana amankazana amanye ayemithisiwe babekhona khonapho sayixoxa indaba le ukuthi kababuyele ezikolo lamatisha babekhona and thina sokumele sicreate i-system eyamukela amankazana lawa sibarehabilitate sibabisele ku-community sibabisele ku-society
abanye njalo abesifazane esakhuluma labo bakhala ngohlupho lodlakela ezindlini ukuswelakala kwamanzi amagetsi imali saxoxa lonkosazana Patience Sibonisiwe Moyo owatholakala ephila ngemva kokuwela egodini elitshonayo elilenyoka lapho ahlala khona okwamalanga ayi-chumi lanye 11 ephoke ingalo njalo engelamanzi lokudla
ngangimemeza even i-traffic eyayidlula emgwaqweni amabhasi ayedlula ngangiwezwa kuze kuchaya isikhathi se-curfew, ngibe kwazi ukuthi manje sokuyi-curfew. Ifoni yayile 67%, ngafica ukuthi ifoni i-network ayisabambi emgodini. Ngazama ukuthi ngi-type ama-message, ngirekhode lama-audio ukuthi ngiphosele ifoni ngaphandle kwegodi, ukuthi engxenye uma ingaphumela ngaphandle kwegodi ingadeliver ama-message kube lo muntu ongangisiza. But ngenxa yokuthi isandla salimalayo ngesika-right esika-left, ifoni yayiphenduka emoyeni. Ngaswela ukuthi ngenze kanjani, ngiscreame i-voice kutho ukuthi ukuphumela ngaphandle kwehlula. Umgodi wawumanzi, kwakungalaleki. Uma uhleli phansi 2 minutes vele impahla iyabisimanzi, ngisukume ngime. Ilanga kangizange ngabona ilanga ngize ngaphuma emgodini wangkhona. Ngangihleli nje uchama, ngangichamela khona lapho ke kwakuyi-toilet kuyipokoni. Kungela kudla, kungela manzi okunatha. Ngazama mpela ukuthi ngiphande umthombo khona lapho, ngisiza ukuthi indawo le engikiyo imanzi. Kodwa iphawa ngangaseli yokuthi ngiphande ngiqhubekela phambili ngesandla sika-left, ngagcina-ke yonke into phelelwa nje. Into engangiyenza kuphela ikukhuleka ngisemgodini ukuthi uNkulunkulu, ngicela ukuthi ngiphume kuleli godi ngingophilayo, ukwenzela ukuthi noma ukufa kukhona kwadalwa, ngifele ngingaphandle kwegodi, bathole umzimba wami baye ngibeka lapha abazokwazi khona labantu abami bathole ukungivalelisa. Akula nto engangiyenza, ngangikhuleka kwesinye isikhathi ngihlaba umkhosi kuphela ngikhale ngize ngibuye ngithule ngedwa. Into engayibonayo kuphela emgodini inyoka kuphela zwiye eyi-brown. Ngazama ukuthatha ugodi ukuthi ngiyishaye inyoka leyana, ngayibona buyele emlindini, ngabona ukuthi kutho ukuthi hhayi ayifuni lutho kimi. So inyoka leyana ishekhe kuphela ibuyele emlindini injekhe. Even ilanga ngizavuka ngiphuma yabuya yabhodabhoda yaziyelela emlindini.
Unkosazana Moyo uthi wahlengwa inyanga eyayisiyahlamba amathwasa egangeni. I-Studio 7 izaxhumana lo Nkosazana Moyo ukuze sizwe ukuthi waluthola na usizo lwemali ayiludinga ukuthi ayihlinzwa elatshwe lapho ayilimale khona, lokuthi impilo yakhe isinjani. Le yi-Studio 7 esakazayo eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Ngokwamanje sesilethulela ingoma kanye lengxenye yengxoxo esaziqhuba labanye abahlabeleli abaludumo. Ukuze labo abafuna ukujayiva namhlanje kungelanga lekhisimusi benze njalo. Omunye sisanda ukuxoxa laye uMadlela Sikhobokho ngengoma yakhe entsha ethi Amayelo.
Ajayiva amayelo namasleyi namabhujwa. Ngizama phela ukuthi irumba leyi kwesinye isikhathi ilalelwa mhlawumbe ngabantu esithi bavela emakhaya. Ngizama ukuyifaka nakubantu abasemadrobheni ngithi hayi, lalelani nawo umculo omnandi. Abantu bakholise bagide ngoDisemba abajayiva amayelo. Phela njengomgidizwa amayelo, kanti siza kuthini? Asijayivisize abajayiva abantu. Rumba to the people.
Saphinda saxoxa lo Jayce Maravini ngomculo wakhe we-reggae owamukelwa ngabaningi emhlabeni jikelele othi Ja Deliver Us.
Ingoma yami lethi Ja Deliver Us ingoma ethandwa ngabantu kakhulu 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 ethandwa ngabantu kakhulu 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 ngathandwa kakhulu e-Afrika yasemhlabeni wonke jikelele. Ngangikhanda ama responses engiwatholayo iyangijabulisa leyo ngoba ithandwa khonapha lapho engizalwa khona, ithandwa i-Africa, ithandwa emhlabeni wonke jikelele. Ngakho-ke ngibhizi kakhulu ukuthi ngenze i-album eyayo i-reggae music. Umculo nje othandwa ngumuntu omutsha, umuntu omdala, wonke ayikhethi. And umculo we-reggae umculo one-message phakathi. Ikhona-ke ingoma le ku-YouTube, ikhona-ke ku-Facebook kwenke indawo, ngalibeka abantu bangalandela uJayce Maravini, sikhuze kwenke indawo ku-Twitter, ku-Instagram, sikuze zonke indawo nje ku-social media. So ngiyabonga kakhulu isupport engiyithola kuma-radio stations, engiyithola kuma-newspapers, engiyithola wonke umuntu nje othanda uJayce Maravini. UJayce Maravini ngumculi o-original, umculi othanda ukubona abantu bejabula ngengoma.
Isigqiba ngaye ngusikhosana buhlungu wegwamba enkayi olomculo wathokozisa abaningi othi dlala ntethe
zalenzela amanga phakathi komnyaka.
Usikhosana wathola ithuba lokuyacula iSouth Africa kwakuqala njalo usebhodabhode elizweni endaweni ezigoqela iVictoria Falls, iGwanja kanye laweminye imicimbi efana nemitshato lapho aqhonsa khona ingoma zakhe.
Hayi, into eyandithabisayo eSouth Africans andithabe ukuthi indawo engangiqalisa ukufika kuyo ukutshetshulwa yingwe ngizalwe ungumama lobaba. Bandithakazelela kakhulu kanthiwa ngabantu abake bambona. Ngafika eHebrew, ngafika eThembisa, ngafika eChrister. Afike hayi ngakholisa kakhulu.
Sizwe ingoma kaSikhosana buhlungu wegwamba enkayi esithi dlala ntethe.
Sithemba liwukholisile lo mculo namhlanje kongumnyaka omutsha njalo abanye besithi bakhangelele ukuthi ube ngcono ngoba esiwugqibileyo oka 2021 ubulukhuni kwezomnotho lomkhuhlane we-COVID-19 ububenqabela ukuqhuba inhlelo zabo. Oliver Lelisayo, yini usithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington.